Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana usol kwakuba ukubhubhile kwakhanya kungela declaration.
Iyasilela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba iCorona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe kuvaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo ward uthi uthole nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabaye esikolo lo baba ongakwamadesebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela e-lockdown. So akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami. Akungichazanga ngoba kangisasebenzi lo mkama sasebenzi abantu abambalahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hey isihluphile ngoba hey abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECD sozo kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isicoco seqhawe lesizwe.
Kufanele kube le-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele bechiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike wagijima wayenza lokhu lalokhu wasacrifice impilo yakhe ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa nguhulumende akuhambelane labanye abalweli ilizwe like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration
uMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa isichoco zokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo umnumzana Eliphas Mashaba okubandlela ezanu PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi uqhakathekile ukunanza usuku lweHeroes Day
sisilabanye abantu abayenza izinto ezithiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa ngakho ke lo nyaka upresident kunye dispensation kukombrede uMnangagwa ukukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko njengoba dokuzazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela okuqala waya empini
abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abajiyeneyo wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Siphosami Malunga umtakamoyi uSidney Malunga owangcwatshwa eHeroes Acre eHarare ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili umnumzana Zephaniah Dlamini lomnumzana Charles Moyo abathathu laba bathi bathenga ipulazi enyamandlovu emuntwini omhlophe kodwa umnumzana Gajamba zithulela omunye wabakhokela amapolisa ensida awe Central Intelligence Organization umnumzana Dumisani Matsibanyi nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona umnumzana Debson Gumbo uba ahlale esangweni uDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapolisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli
ukuthi uba kuDlamini vele yena kasela mvumo yokudingini la
ngingasavunyelwa ngobani
sivalile la
ngingasavunyelwa ngobani
umthetho babantu uyawazi
umthetho uwuphi
awazi
wena uthunywe ngubani wena Gumbo indaba le is before the courts. Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata mas
awumas yeah ubuyela lapha kuthanga
kuthanga
yeah don't worry right wena are you a beneficiary uphiwe incwadi la
lami ngomunye wakho
right it's good indaba le is before the courts right and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathwe what hanti uthili ngabanye ba
asoke so ngabanye bafuna ukulima ba
so kuthiwe ulime lapha egedini ulime lapha endlima khona
hayi lapha wena ungathukuthini sina esilitshela khona mdala ukuthi lapha
so nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina
hayi asoze lingena athi lithise khodi because sititi lamuhla nje
right lalela ke
ngikutshela
wena into okumele ungangena eplazini uzangenza
hayi ungangena kwenkani
yeah vele you have no right to be here
ungangena kwenkani
we are the offer letter yakho
kula mapolisa
hayi no lingakudeleli Gumbo
khayela phela amapolisa
wena nxa uphiwe nga nxa uphiwe iplot hambe plotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
thina lathi sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
angikwazi ke lapho uthi usungamfaka nga
nxa uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona bakhona abantu abaphiwa izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena yes. Ubuya lapha ngaliphi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angike ngiphendule but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana lani lingumuntu omdala bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebalelisemathebeleni South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Unkosazana Mary Mhlanga ohlala kuward 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala, sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
Unkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu
uhlupho olukhona. Kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph, sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheka impilo Sibanda ohlala eMakhasa eward 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lo-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva iqalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona kuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa uhlupho esihlangana lalo ukuthi umuthi wakhona ufika ushoda, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunjenje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashoda. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni lemakilinika,
kuthiwa kumele siye kumakliniki singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lapho kumakliniki futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube ningi maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba vele namba yokuthi ku-ward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlabe baqede baye kwe-ward bahlabe beqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria ongomunye wabathunjwa ngamaluchacha eBoko Haram usezihambise emasotsheni lendoda eyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amaluchacha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz lathiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni endizamtshina lalapho abahlala khona. I-Taliban isithuthuthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Suku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto sokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali kamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. uTheophilus Shepstone wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plan yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo ziyokuyolobola ngale kulo osuke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu lokho bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungahambanga ngendlela maso kusiba i-damage, sokusiba ifohla umuzi, ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kuneni lempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wethu owakusenziwe wande.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba ka-Ananiya loSafira. Liyanisa ithola ngathi aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 ivesi lika-1-6. Singaza-ke siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa, balitshekise, bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi kayisikho kuphele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhlizweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli kazibe sesandleni sakho. Zithi nxa zilungiswa, zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso, izinto zingalungiswa ngamanga. Baningi abantu abathanda ukubukwa, mhlawumbe njengoba sike satsho kuleyayiviki ukuthi uAnaniya mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama abantu bathi nasi indodo Ananiya iyanikela yenza okuhle kanti nikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kuSathane nxa kuvele ukuthi umkhokheli mana eqinisweni bangcono abantu bakuzonde ube umnyanga emehlweni abo kodwa ukhuluma iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owaziqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo nkulunkulu wakudalayo owesithathu ngulo elihambisana lonke usathane ngoba usathane ulako ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kanikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angene ahlale enhlizweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesi sindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu u-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathinwa kusasa sibe sizwe ezabatsha.
Ngingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo briefing incube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabasakhulayo sikhangela umncintiswano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo apriski ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu bu eZimbabwe elidlale ngakhona ekulumncintiswano.
Bavusa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kase ngithendile umbuzo wakho ukuthi wena. Ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines zabo. Mina I think ukuthi khona abantu lawa they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu iperformance ka Donata Khatai. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years usesele kusaselise esindini nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esindini some individual prowess ngoba izini wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bapho, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee, abathe bahlanganisa amakhanda kade baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla. Working very hard in training. Ukuze kuthi 2024 they will be ready for this tournament. In Zimbabwe as a country, the government kaiba support with enough resources to celebrate, but train bangashoti lutho. So that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende, kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kweZimbabwe?
Bafuna ngiyabonga. ngalowo mbuzo ngibona ngani lapho esisasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport, kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses be-sport, hayi qiniswe ukuthi njengelizwe silahlala sistruggle. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxoshela khathana our business people from sport. Silabantu thini abalezimali eZimbabwe, but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo odethu izahlala isemuva. Kahle ngunike example ye-South Africa, i-ABSA withdrew i-sponsorship yabo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV uzawonthwa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona kwi-sport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try fine. Public private sector partnership ziyafuneka even in sport ukuze i-sport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngokugavumenti iqinise ukuthi mhlawumbe singangabi nemali eyaneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Brisky, isikhathi sosehlelwe ngumangoyi ezulukandaba. Sithanda ukubonga uBrisky Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olevalisayo ngenjabulo, igama ngumayigoke, thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo, igcutshela mhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan, lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izichopho zegolide, isiliva lebronze. Umdlali wegolf uScott Vincent waweZimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye noThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Bach uthe kusetshenzwe kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokazi le-Afrika ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngeleZimbabwe ku-Olympics ezibuyayo, sixoxele uFrederick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ekade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best records abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Otwa ugcine ifaka enye esingathi nesinga-record entsha ekubhukutsheni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba unyaka owodwa usuthe wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kuthi ukuthi hhayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 xa kuthi kumele sithole nje imendulo eziqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga leza ekaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sixoxelaye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi Ukulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isiqhitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngo-Kip Story.